okwenzakale last week ukuthi umama uMakhoni oHarare North onguyuminisa weHome Affairs uhambe wayathenga i-voters roll ye-constituency yakhe. Wathenga njenganamhla, after 2 days wahamba wabuyela wayathenga futhi i-voters roll yona lezi. Usemple nje amawadi amabili kakhangelanga wonke amawadi.
Kungakutshengisani lokhu?
Now, into esizitholileyo ukuthi uthe ekhangela kumawadi amabili, ngamalanga amabili lapha athe ekhona i-voters roll, ethenga kuqala uthole bekula mabizo ayi-5,000 ku-one ward. Then sekudlula amalanga amabili wasethenga njalo i-voters roll, yona same voters roll wasethola sekula mabizo ayi-17,000. In 2 days kusho ukuthi kurejista abantu abafika about 11,000 kusuka ku-5,000. Okusitshengisela ukuthi kulokungamanga kule ku-voters roll. One, kungabe kuyikuthi kulama voters roll amaningi abalawo kundawo zonke zeZimbabwe. Kumbe kuyikuthi nje kulobutsotsi kumbe ukungathembeki okwenzakala ukwenzela ukuthi bafake phongo ufaka nje amabizo amaningi kungabhalwanga ngendlela eqondileyo. So into esingathi yasidanisa ukuthi sifuna incazelo ukuthi kungabe kuvakelwa yini konke khona.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla ngodaba lona?
Well, i-voters roll ludaba oluqhakatheke kakhulu and asobhulo ukudlalisa ngoba ama-election i-voters roll. So state na njengebandla asoze siphongu khangela nje sizithulele. Sizazama ukuthi sidinge incazelo ku-registrar general e-ofisini kababa uMdledu ukuthi size ukuthi kungabe kubangelwe yini ukuthi ngamalanga amabili kuregister abantu abafika phose 11,000. Sithe sikhawukuleta sakubona ukuthi kube kuregister abantu abayi-3 per minute. Which is almost awungeke wenzakala lapho emhlabeni ukuthi kuregister abantu abayi-3 per minute. So sizazama ukuthi sokuhlale phansi sibonisane labo sizwe incazelo ukuthi kungabe kubangelwe yini, bekuyi-era yini e-genuine kumbe kungathembeki nje kumbe kungamanga kuhle kwezinto emabhukwini abo.